into ezimqoka okwamanje into leyo kungena kwabantu esingathi migration yokungena kwabantu ikakhulu khona ukuthi uma singakhangela ukuthi I think over 2 million abantu abangenileyo mostly from the southern borders bangena bevelela emazweni mostly from South America land bangena bagcwala elizweni so khonokho ngenye into abangasixoxa ngayo khonokho ukuthi uformer president uTrump wayengumuntu wayesethi yena ufuna ukufaka ifence inkalakatha yokuvalela ukuthi abantu bengangeni elizweni yinto yokuqala engiyibonayo kodwa kanjalo kunendaba yokuthi yena wayengumongameli uTrump kunendaba zakhe zokungena enkantolo ephuma khonokho ukuthi setholakale engumuntu olamacala kwezinye indawo yinto engakayenzakali elizweni lele lemelika elokuthi umuntu osebuye wagwetshwa yena abe sesiba ngumuntu okanjalo osesiba yini i-presidential candidate kodwa khonokho ukuthi bona ama-Republicans labanye abebezeleli balokhu bengani ngabantu abamthandayo ubaba uTrump so kushouthi khonokho ngeyinto engabuya futhi khonapho
okunye-ke
i-inflation ikhwelile sibili okuzwayo lapha emelika sokungani sukusiba nzima lokuthi umuntu enelise ukuthenga indlu lokuthi abantu benelise ukuphila ukungconywana phansi kobukhokheli bukababobiden so khonokho ngezinto ezingaxoxwa ngazo enye into engabuye uxoxwe ngayo yindaba ezimpi lezi eseziqalile lezi ezifana le e-Russia le-Ukraine so ngezinye izinto engizibona ezingaphuma kakhulu kungcuxuna le kathi kule ndaba kanjalo eyabo-Israyeli so izindaba ezingaphuma kakhulu kungcuxo le abangayenza ntambama ukuthi kubona ngalo ukuthi bona bami ngaphi kahle kahle kundaba zonke zona lezi ukwenza ukuthi abantu bemelika besesiba ngabantu abakhethayo ukuthi hayi thina besingani sifuna ubani ukuthi aphenduke abe ngupresidenti
yes ngathi abantu vele batholani kungcuxompikiswano enje ngokubona kwakho
ilizwe leli ungalinanzelela kahle kathi lihluke lirunwa into ethiwa ngama-policies ukuthi babekwazi ukuthi right lo mongameli ofuna ukungena yena ukhomba ukuthi ufuna uza kwenzani okungayenzela ukuthi iy'mpilo zabantu zibe ngcono kufanele ukuthi uma sikhuluma kathesi ngendaba ze-economy abantu bona bafuna ukuthi i-inflation yehle abantu bafuna ukuthi bebele esibangeni lesana sokuthi nxa umuntu efuna ukuthatha kumbe isikoloto sokuthi athenge indlu enezeukuthi ayithole indlu lana with interest rate ephansi kanti esesikhayele ama-interest rate sefika abo-7% nxa umuntu ezama uthenga indlu lanilani kodwa kusaselwa uTrump kwakukhanya ukuthi hayi ama-interest rate ayakuba 3% 3.5% 4% khonaphana so yizinto abantu ababezikhangelele khonokho kwe-migration khonokho esikhuluma ngakho abanye abantu sebezitshe ukuthi bona imisebenzi singani siphela sokugcwala abantu aba-undocumented